Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
That sanitation in the areas are up to date.
Okuqakathekileyo yikuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili, waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokuza ngujamo, kodwa phela opharini yabo babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Osandasuswa esikhundleni sikamphathintambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamathumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza $2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lolomtshina wokugaya amatamatisi owenkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera letyphoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekitali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera letyphoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the councils, the municipalities, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo yikuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu zeHopeville Housing Project Project zakhiwa ngaphansi wenkampani JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka 2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our bloggers must stand warned. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham we-Turning Matabele Land Green uthe ifekitali ye-Hamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i 150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard we-JR Goddard Company eyakha izindlu ze-Hopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa e-Hopeville intengo yazo iqala kumadola angamashumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethwani ndaba esethethwa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo unkosikazi Flora Nancy Sikefu esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abachuchisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathi ntambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zezanu-PF ebezingabaphathi ntambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga ezanu-PF ake abangabaphathi ntambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokudlangudlangu kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina yokho ngikuthanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhona ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela nje siyazi ukuthi vele iy'mpi zezanu-PF ziningi kakhulu njengoba sasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi ukufula icala indaba ababevele engabophanga ngokuqala ngoba kulabanye enjebanye abavelele khona kutho ukuthi nxa kungaqondanele ezombusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu-PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF esezike zabotshwa ngaphambilini bathi lokhu kuveza ukubana umnangagwa kwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo ungathini ngalokho
yikho ikwesti ukuchoda ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade solution halwana kuthiwa ngusivayelwano owathiwa khona wathatha imali lezisa ama-7 million kade sengiyote hamba phambili kuthi sefuna ukuthatha ukuthatha amanyathelo okuwophisa i-vet sokutshengisa vele ukuthi kungathi kobudlwane phakathi khathe sivelinqabe kungakabotshwa umuntu avelethe abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe aseza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babengabantu abalobudlwabudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu abantu ama-small fish ofarenyatha labobani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngoyabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikoubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 eseHarare.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Asave ngamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo sekholera sebefike ku 3764. Kusenjalo abenkampani yencingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kuthi abeloto President Fund abona abanikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abe Quest Motors bona abanikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho oqhamuke khona lolu hudo lwekholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngomkhuhlane wesihudo sekholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewe ngomkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempila kahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona njengoba sekubikwa ukuthi bakhona asebelawo edolobheni leChitunguza. Isizalwane zeZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba ma unanzelela laphana esigodlweni esosivele baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lyana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lecouncil yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusiza ukuthi ikansila lelidolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphetheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphitheka ngokulwisana lawo. Bathi bayisabela lokuthi labo asebebanjwele umkhuhlane kuyenzeka abacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. Ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana umchazisele kwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi bayinto futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siye saba sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakhisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi igovernment nayo iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholekala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo namakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngingu Benedictine Hlapho.
Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudalela cabinet lika mongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi kakhulu ese Hurricane Florence sesifikile esigabeni se North Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu eliningi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke ukuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na oyehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla leMDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abeMDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezimpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma oke waba lilunga ledale lephalamende onguye osungula lolu daba.
amasistimu kumele ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare kumele kulungiswe njani kwenziwe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukhansela uyehlile uvele ngaboni yena upho ngukukhethela nje kuyona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongikwazi kahle kahle kuyini engakwazi anto abona ngapha koBulawayo sisila ngokuthi vele i-councilet igcwele amandebele amandebele asiyo bantu abathanda ukutyonta bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuzama unyezela ngento yokutyonta lakusithi hehehe ufuna ndishiyele bani imuli yami and manje ngale esishalini ngale abalandaba uyakutyonela zawutyintshelelele embo egqokileyo nxa uvele ulele ubhayizi so anto abona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba la makhansela abakwaziile ukuhamba njani basupervise into leyo lathi lapha ngabe abantu abadlala amakhansela amadelela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lati kodwa thina sile nhlanhla ukuthi ona silabantu abanobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo ngale bayayithatha shem vele abalazikhalela ko abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathesithi akwenza umsebenzi ican tell you ukuthi ona 900,000 iyangena ezikhwabeni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million ican tell you that almost 800-900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye lalabo asebefunde ukuqhiwo nalowo but lanto bantu yona yikho kwenzela ukuthi ona ubone ivele emgwaqweni ingcono amanzi lapha kobulawayo uyanathe vele empompini ungesabile ukuthi ungakhuli futhi
nanto ke udaba baba Mkandla uyavumelana laye yini uGolide lapho athi khona hayi uhulumende singamgcobi amafutha engulube angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni le yobusele obuhulu kuqoyo okungathembeki kuba le nkohlakalo akhothwa-ke gandeli othuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakukusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sekuthe kwaba lodubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungaza loluthiyela amakhansile wodwa ngobana abanye lemali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi labo abantu benza into eqondileyo ngoba asikafiki ukuthi i-evolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iHarare lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla
uyibeka kuhle ubaba Mkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengiselwe ukuba ehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanselini lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hayi akunanto ehamba kuhle la waba wasuspenda umeya weHarare lamaye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into yenezane ukuthi bonapho landilani uhulumende agcine sibe eceleni but ubaba Mkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe nelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwagwa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqotolelo and kumele likhangele sizwe khonokho sibili na singa and ungikhulumele elinye ibala engilithandile kakhulu ubaba Mkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khona fana okufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanaanta ungena ngelokuzeni ungena ngokuthi yona i-ZANU-PF against i-MDC ukanti-ke kwesi sikhathi uyabe khuluma into eliqina ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hayi kwezwakala baba Mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwa lijaha lakoJuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokoJuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi uNkulunkulu ngaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikwezandleni zabo yimpilo leyo bayibanjise uNkulunkulu kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe sizangena kwezimbusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuya kufa lalaba esithi ngabasakeli bethu sithi sizizele.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDC ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebaningi. Izifundi zekolejini ye-University of Zimbabwe bekumele zigxotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemethe kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe kukurali awusokube wazi ukuthi abantu abaza kuya khonapho kule ndawo abanye ngcayi babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuya kulokuxhawulana okukhona kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu kungayiba yihlupho ukuthi kuqalise ukumemetheka konalowo mkhuhlane wehudo bayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye
ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuya kumbe sithi kufa umuntu yena lowo kuya yikholera yabe yindawo yankhona vele kulo mkhuhlane wankhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo yabobuliriro Glenview lapho sokumemetheke khona kakhulu kwatholakala abanye ababanjiwele umkhuhlane. Xa kubuthene kunemfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo kompeke ukuthi ngona sithi kubuthana abantu ngapho koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zonalezi lapho kuvele kwathiwa kona kulo mkhuhlane. So sekhuthaza kakhulu labo ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthweni khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga kunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga kwenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni ekule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethi geza izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngikona engingakaxhawulani labanye ngekhaya engabambe okokudla engabambe amanzi kulaba labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi segeza izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando ingoma ye Black Messengers isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama ngu Chris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.